kwezombusazwe eZimbabwe enkundleni yomdlalo. Singathi kusebusika emabandleni amaningi lamancane asakhasayo. Ngoba abekho abantu abanikeza indlebe zokuthi bezwe ukuthi bangabe bephetheni. Abanye bakhona baphethe impela imibono emihle emikhulu engaba lakho ukusiza isizwe uma bengaphiwa ithuba. Kodwa eqinisweni ukuthi kusebusika ngeke bakwazi ukuthi balime, bahlanyele, bavune ngoba isikhathi akusiso sabo. Abantu baseZimbabwe basabheke inkunzi ezimbili okumele zehlulane kulo mjaho wezokhetho. Ngikho ke mbona ungazathi bonke laba bangabe bethule amabandla abo ukuthi nabo bancintise, bekungaba ngcono ukuthi ngabe bayema kancane, uthulike lugede kancane lamanzi anikame. Kodwa kwamanje hayi, isikhathi akusiso sabo.
Yiziphi lezi nkunzi ezimbili njalo ngabe la amabandla okuthiwa amancinyane ayenzani?
Inkunzi ezimbili wonke umuntu uyakwazi ukuthi sikhuluma ngebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana uMorgan Tsvangirai. Le bandla lezane elaziwa kuyilona elabhuqa labulala izwe laseZimbabwe. Yikho ke umjaho khona ngokukhipha ibandla lezano. Embona sengathi la amanye amabandla amancane akhona noma le mibono emihle, kodwa ngicabanga ukuthi ithuba akusilo labo ngaphandle bengamanyana le bandla lifuna ukususa izano uma bevumelana lokuthi izano kayiphume. Angideleli imibono yabo, abanye bakhona bale mibono ekhaliphe kakhulu, kodwa leyo mibono ifana lomuntu olenhlanyelo enhle kodwa engelansimu lapha ngayilima khona, lezulu lamanzi okuthelezele ngekho.